Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 29 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abathathu abacathengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Uze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMatabeleland South.
Uma bona abantu abadala yokunika ithiwa lona lelo kutshengisa ukuthi balobu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezanu PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethandaba ngomvulo. U-Brian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, u-Lucky Sibanda oleminyaka engu-26 lo-Kevin Dube oleminyaka engamachumi amathathu 30 betheswa icala lokugqekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamachumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. U-Brian Moyo nguye wabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla lesi kobulawayo umnumzana Swithan Jirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga onke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr. Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzoreje esteba register uzekhingeji ngolwesibili. Ngaze ngathi mina, wena ungu-Mr. Tuesday wena, ngoba you strike on Tuesday, ngisitsho ngesiNgisi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizo leli lalumatha, laba libizo elaziwayo ilizwe lonke. So thina sibona ngani khonoko ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa inhlelo yethu. Ukuze sithuthiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba okathi sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu laba abanjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu laba ngekusithi ukuthi amapolice belokhu esadingisisa indaba le so lati sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change sithanda ukuthi sibe hlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachaya lihlombe kodwa esifuna bakwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende useza ngenela eyenza imicimbi eza kwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayela ifeja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba nxa bengagwetjwa balakho yini ukuseva ama-sentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyo umthetho okhona ngoba into esikhangeleleyo thina njenge-Citizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanela laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke
lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekeli balo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMatabeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weCCC eMatabeleland South umnumzana Solani Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobunengi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunanzeleleyo ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezano PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party amaoveta soze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resettlement lasemaplazini i-CCC ingangena embusweni bazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izano PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembiso sokuthisela imizi ngibe sensithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sibebuya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokho so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimpako sibengatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokuqinileyo kodwa bona abakhulu besenza ama-tractor
besixoxa lomunye wakho webandlali zanu PF nomzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandlali zanu PF bayazama kakhulu
yahlekisa umfowethu unqobe izitha kambe ngobani abasupportisha abantu xa uledola eAmerika eZimbabwe le $700 inkuyini khona yena nguminister ukwaba nguminister weindustry akulive lomntwana yedwa wamkhatshayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka ama-program anjani ama-civil servants kaholi bakhala ngama-sanctions bona bazisantshisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama-china asegcwele izimbabwe yonke indawo ama-china kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe iqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edrayiva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabweni saphuma sonke ukuthi lizwi wehluleka ukhitshwe umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa abuya wangene ngukhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le-CCC nxa singena kuphawu abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbabwe sokuhola ngezindawo amaprovinsi ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni e-South Africa mhla sokungena u-avocate nesentshamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile-experiensi semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisa ilizwe lakithi besiholela imali yabo enhle
lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathopeleland South ubeqoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 kusenjalo osanda kethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zebulenjini ukubhalisa umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe
akuvamanga ukuthola umuntu ongangami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balokukwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezano-P F ithoni inhlanganiso ekhulula ilizwe leli inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi so ngumlando engingawuthathi kancane ngumlando engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla lezano-P F liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili okokuqala nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandi wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovinsi ngincuse ingatsha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture abe-mining abe-transport ukuthi bebuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo silokukhangelela ukuthi sibe lethuba lokunusa futhi amanye amaminister kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi yonke into eyenziwa nguhulumende uhulumende okhona uthunywe yiphathi zam-P F sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sidingila ngokuthi ebuye kuningi asekwenzile kwi-province emasouth ukuqedisa i-JM Paul yeGwanda ebisele minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem i-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda kunye-planty for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic khathesikulo nyaka iyachaya i-ground breaking imali yakhona ikhona konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende wezano-P F uyakuletha ebantwini sizabiza futhi maduze uminister okhangeleze local government, sizabiza futhi maduze uminister okhangele ezetransport ngoba ngale sakhina sithole engineer but sifuna uminister ebuye imigwaqo sifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nxa khangela iselday esibelayo kusifundisa okukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo kulabantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye babebelibeka ukuthi esifunde ukuthi khathi vele sijoyina njani. Kulabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngalezamcf kutshona. Mangibonizabona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyaphela manje ivuseleleka ngendlela yethusayo.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende wobonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South emela iBulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanqa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukusela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenge asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 i-$540. Yindaba sisithi imali le esayijonjelwa, imali le esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 bond is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540 kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyivisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina li-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyekuthaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekaka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lessons. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, akayenzi lutho. Pho thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kakhe sikutshona sikuhambela amanga sithi siye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo nesitatimenti esisifakayo nxa singayanga emsebenzini utshintsholuza kakhona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende engxela sebazalini?
Okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge-Public Service Commission, eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi. Ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council, ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasinyelele. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini, akhulume ngokuthi usenikeze izisebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye isikolo kuthiwa 100 times 0 = 0, so 100% of nothing yi-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, bekhuluma icingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7? Adibi Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena, ngazi ukuthi athi yini inkinga lapha. Njani kodwa lonke nandokuphawula nje nangumaphosa, ngisaba ukukhuluma igama lami kodwa nidabuke enyathi. Hhayi, izani inokuthozidala, thina sayijoyina kudala izani, sayijoyina kudala umgabe sesekhona enguye ulida lathi sinje sike sakwenza kwama-youth sikuzanu. Hhayi, bengake baze balitshele abantu bezanu ukuthi yibo abenza ukuganga, bengaze baphakamisa ilizwi lokuthi yibo abenzi ukuganga, kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma ama-youth bebaphokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahambe ama-youth lana afike awona bacatshe ngomunwe. So abangake baze bakhulume bezabaza kwenze ngani ngabantu laba abafuna ukukhuza, besenze ngani bakhuza emehlweni abantu. Akula muntu ovela abantu abanye bayithanda izana. Mina ngazi umuntu othanda izana ukuthi ucabanga kanjani, ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izana kutho ukuthi yabesidla phela. Yibo abatshontsha imali labo bantu abathanda izana. Izana iyabanika isikafu, inikeza abantu ababo, iyabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka, asisayithandi izana. How many years izana ibuse thina singabantwana besikolo, sisiye esikolo yabuse abusa. Hayo, abake baphumuze, abake baphumule, bayekele ukubulala abantu kuphela. Lokubulala abantu phela isibo bantu babo labo ababulala abantu bakaNkulunkulu, banikeza abantwana babantu amacala. Sale kuluhluphe ebantwaneni, sale kuluhluphe esihlobeni ngokubulala abantu, ingwendela abangasoze bayikwanise lowo muntu obulela omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayime labake babuse ochamisa, sibona ukuthi bayangaphi lelizwe lelo. Ayisilo lizwe lezanu, ayisilo lizwe lapho mnankagwa leliyana.
Studio 7, ningani basakazi abasakaza iminzi ezimnandi ezinhle ezincomekayo. Studio 7, naloke ngimelele ukuthi ngiza ngithinta nge 2 minutes talk, not 5 minutes, 2 minutes talk ngiyabe sengiqedile. Lingithinte ekhulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Salmonani, Studio 7, Bingelele uGibbs Dube, nabonkomo nabosithandekile Ndlovu. Kanti odwa sakhala, sahlala sikhala ngento yodwa, siyathumela amavoyisi. Ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo, uBG, siyathumela ama-voice note kabalwa. Kubalwa ama-voice note IEEE, ama-voice note ayezanu PF. Kumani vele kahle kahle bantu bakithi lingasica ngisaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imthwakazi. Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle. Kodwa siyadumala ma ama voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe emude. Ngibonga ma ukuthi ne inothi le ingafika. Ngoba imthwakazi Republic Party kayibalelwa ama voice note. Ukhona umunye lapha ongenileyo sele 2 days lokho lifaka yena kuphela lo khuluma ukuthi kumele kuvotelwe iZANU PF liyamphinda phinda thina kasibalelwa ngazi ukuthi inkinga yini kumele nisitsheleni bakithi.
Hayi, siyalibonga siyalibonga Studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuzaze kufika isikhathi azaphuma. Nami nguLouis Kuduza ex-combatant lami ngiyayizwa indaba ezikhulunywayo. Hayi, babu yazamazama iyazamazama iyanyikinyeka kufa abantu kucatha abantu kuba iphasi phezulu asazi ukuthi kube kulinywa kuya ngaphi. Ube silima siyempumalanga kube silima siyentshonalanga asikwazi. Hayi, umuntu uphethe 5 pounds hama uchange sando esikhulu 5 pounds hama bayachaya phela bayabulala 5 pounds hama babulala ilizwe babulala abantu kunjalo. Hayi, sizabona khona kodwa yami comment ithi hayi iZimbabwe iyangaphi to the ashes. Hayi, siyabona.
Salibonani salibonani bantu beZimbabwe kuvuka njani ezindaweni zonke. Ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke bayekele ukuvusa impi yokubulala. Ithi incwadi yamaGalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaposition ngenkani. Iposition umuntu uyinikwa ngabantu benanzelele ukuthi lo angasenzela lokhu. Nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu. Phefumu lo muntu uyabizwa phezu kwabo. Yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela uJona emanzini. UJona esithi mphoselane elwandle bathi kanti ufuna umphefumu wakubizwe phezu kwethu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala. Kanti sabantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kanti kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhulu ukuthi lo angafani nanzangena. So badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba. Ake lixole ake lixole umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba babebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisizwe kasizwe seZimbabwe singanayo. So hlalani phansi litshela namaqiniso ngalisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president sifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuni inkululeko. Inkululeko uzayingena usuwedwa. Inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasebe. So badala hloniphanini 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 isizwe senu lisihloniphe njalo kufunwa ngabantu lawe kulaleli ngoba lapha ilizwe leli liqala ukulwelwa vele kwakuthiwa i-majority rule. I-majority rule izifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa ususithi mina ngesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yethu yabe phambanisa kadonse lesizwe ukuze kulunge. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 bakhuluma izindaba ezimqotho ngeZimbabwe. Siyabonga. Thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu kuyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngomanti yabheka isadiki yonke amazwe kubuya ama-elections iZimbabwe yodwa nomsindo lapho kubulalana khona kutshayanwa khona ukubotshwara khona kunyamalaliswana khona alikho inilizwe e-Africa kumenze isadiki engake ngezwa kakhulu isadiki enke ngezwa besithi kulabantu abachayayo kulabantu abacashayo kulabantu ababotshwayo esadiki iZimbabwe yodwa angazi ukuthi impilo bani sizayiphila kuleli lizwe njalo ibandla elibusayo yilo kakhulu impela eligqugquzela udlakela. Sawubona kusenzeka ngo-2008 kusenziwa amabhesi movethe ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini aba athi bewayenzile lala lihlabele usuku ngikhona ngale kungenani ukuthi ungalephi ibandla bekwenzakalani. So lento le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu hlukumeza kakhulu umphakathi ngabantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikho kwini ukuthi kwenzakalani. So besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kwe ukuchithayo kwegazi udlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abezana uPF bethi bona abalamsindo. UPresident uyakhuluma emhlanga amalanga ukuthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi angikaze ngizwe ekhuza abebandla lezana uPF mayekhuluma mabandla phisa ayaqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abezana uPF abobotshwe ungaba ungezwa ukuthi lo umsindo ukwathi iTCCC yezabotshwa kuphela njalo abuse amapolisa ngomapolisa ngabantu abazalwa ngabantu ngabantu besifazana amapolisa abantu bazala elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu 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 ukuthi baxwayise amapolisa nabantu abantu abasebenzisa amapolisa abasebenza amapolisa. Ngiyabonga AK Buffalo okhuluma
Siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imlayezo yenu njengoba lizwile. Hayi, siyaphendula, siyalalela, siyayifaka imlayezo kodwa ke ibe mfitshane. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.